Abalwa impi yenkululeko bathi bakhathazwa ngokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi belungiselela ukunanza usuku lwamaqhawe kusasa olwe-Heroes Day. Abalwa impi yenkululeko bekubutho leZimbabwe People's Revolutionary Army kumbe iZibra bathi lokhu bebandlululwa ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa njengalokhu kwakusenziwa ngowayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe. Umnumzana Isaac Mabuka, umgcinisihlalo webandla lezaphu, uthi okuhluphayo yindlela okunikwa ngayo isixoxo seqhawe lesizwe.
Kufanele kube ne-citation. I-citation yinto ekhuluma ukuthi wena umuntu lo unikwa ngenxa yokuthi wazinikela endaweni enje lapho abantu kade befanele betshele betshiswe kumbe kuhambe ilizwe lalifanele lidilike, wagijima wayenza lokhu lalokhu, wasacrifice impilo yakhe. Ukukhethwa kumbe ukunikwa ubuhero okwenziwa ngurhulumente akuhambelane labanye abalweli ilizwe. Like sikhangela nje izolo kuthangenyana uSaul Gwakuba ubhubhile kwakhanya kungela declaration.
UMnangagwa ukhangelelwe ukuba uzanika umkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa isichoco sokusebenzela ilizwe ngendlela ephezulu kanye labanye athi benza okubukekayo. Umnumzana Eliphas Mashaba okubandla leZANU-PF uncoma okwenziwa nguMnangagwa njalo uthi kuqakathekile ukunanza usuku lwe-Heroes Day.
Silabanye abantu abayenza izinto ezithiyeneyo phakathi kwelizwe lapha ade bengakhangelwa. Ngakho-ke lo nyaka uPresident ku-New Dispensation Comrade uMnangagwa ukhangele labanye abantu abasaphilayo, labanye abantu abasitshiyayo abayenza izinto eziningi kodwa abangasobalelwa benkululeko. Njengoba sazi ukuthi isikhathi esiningi wonke umuntu okuthiwa yihero umuntu ovela oqala waya empini.
Abantu abangamakhulu amabili 200 bakhangelwe ukuba baza kuya emathuneni e-National Heroes Acre kusasa eHarare, njalo ezabelweni kuzakwenziwa imicimbi efanayo eyokunika izicoco abantu abatshiyeneyo. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi uMnumzana Sipho Sami Malunga, umtakamoyi uSidney Malunga owangcwatshwa e-Heroes Acre eHarare, ethathelwa ipulazi ngurhulumente labanye bakhe ababili uMnumzana Zefania Dlamini loMnumzana Charles Moyo. Abathathu laba bathi bathenga ipulazi eNyamandlovu emuntwini omhlophe. Kodwa uMnumzana Gajamba Zithulela, omunye wabakhokhela amapholisa ensida awe-Central Intelligence Organization, uMnumzana Dumisani Matsibanyi Nyathi, labanye sebevale ngci epulazini leli lapho abathume khona uMnumzana Debson Gumbo uba ahlale esangweni. UDlamini uzame ukubophisa abantu laba wahamba lamapholisa esidakeni farm lapho uGumbo avale khona esithi uthunywe ngabanye abantu. Udaba lolu lokhu lusemthethwandaba we-High Court. Ake sizwe uDlamini ekhuluma loGumbo ngokuvimba kwakhe esangweni epulazini leli.
Ukuthi ba kuDlamini vele yena akasela mvumo yokuthi engene la.
Ngingasavunyelwa ngubani?
Sivalile la.
Ngingasavunyelwa ngubani?
Umthetho babantu awazi.
Umthetho uphi?
Awazi.
Wena uthunywe ngubani wena Gumbo? Indaba le is before the courts. Ya, yo umuntu wakho omkhonkothelayo ngumadzibanyata, angithi?
Madzibanyata amazi.
Awumazi?
Angimazi.
Ubuyela lapha kuthanga.
Kuthanga.
Yes. Don't worry. Right. Wena, are you a beneficiary? Uphiwe incwadi la?
Nami ngomunye wakho.
Right. It's good. Indaba le is before the courts. Right? And it before the courts. Ihanjiswe nguye nalo uDumisani Matsibanyathi. What? Hayi uthi lingabanye bakhe.
Asowe.
So
ngabanye bafuna ukulima ba.
So kuthiwe ulime lapha egedeni, ulime lapha endilima khona.
Hayi, lapha wena ungathukutheli. Sina esilitshela khona mdala ukuthi lapha.
So nxa kuthiwa hamba elima. Iplazi nxa lithethwe la. Angisangeni mina.
Hayi, asoze lingena. Athi lithi secourt. Yikho sithi lamuhla nje.
Right, lalela ke ngokutshela. Wena into kumele unangena eplazini. Uzangenza.
Hayi, ungangena kwenkani.
Yeah. Vele you have no right to be here.
Ungangena kwenkani.
We are the offer letter yakho.
Kula mapolisi.
Hayi, no, lingadeleli Gumbo.
Khayela phela. Amapolisi angithethe.
Wena nxa uphiwe nga. Nxa uphiwe upiwe iplot hambe plotini lakho lapho kuthiwe khona
lapho egedini babantu sithe alingeni kuphela
why ukuthi wena ungubani
thina lati sikulandelayo
ukuthi wena ungubani
angikwazi ke lapho uthi usungamfaka ngapha
nxa uphiwe indawo hamba lapho kuthiwe khona kwakhona abantu abaphiwe izindawo phezulu ngale bayangena bahambe bayezenzela abakwenzayo asikaze sibamise so wena ubuya lapha ngaliphi
hayi mina le mbuzo eminingi leyo angeke ngiphendule but engicelayo ukuthi egedina nje nxa sizwisisana landi ngumuntu omdala bengicela ukuthi lamlinzwisise ukuthi hayi kwalamuhla hayi
lapha sizwe umnumzana Zefania Dlamini ekhuluma lo Davidson Gumbo esangweni esidakeni farm alithenga lomnumzana Siphosa Malunga kanye lomnumzana Charles Moyo.